Sokuyisika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 29 kumfumfu 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala wokuqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli nabantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokeleni ibandla lezano PF.
Umhlangano wezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla ngokubuyisela inkokheli yaleli bandla evele ikhona ezikhundleni okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeground lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti iground leyi kwakuyini.
Inhlanganiso yesayithi yethule ugwalo olukhuluma ngochuku lweground olubhalwe ngabalobi abathiyeneyo. Sile mpumela yemidlalo ye Castle Lager Premier Soccer League. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu webandla lezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha abasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi ukuthi baqhubeke besezikhundleni zabo ndawonye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri. Ingcweti kwezombusazwe zithi akulalutho olutsha oluzalethwa yileli bandla ngoba abantu abaningi abafakwe ezikhundleni kuyilabo abavele bekhona. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ambirde kwaram sangano pasle mandu.
Pambilini kokukhetha abasekeli bakhe amalunga e-Central Committee kanye lamanye awe Politburo uMnangagwa ukhethwe ngamalunga e-ZANU-PF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le-Central Committee bagoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela ebulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokura emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central lomnumzana Magatsa kanye lomnumzana Pho Mangwana eMaswingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Tarugarira owezanu Ndonga kugatsha le-Central Committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba iCouncil of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, uAmbassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angeline Masuku. Ekhuluma kulomhlangano uMnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
Decision making bodies of our party in between congresses. I also congratulate the newly appointed Politburo. This is here.
Elinye ilunga leZANU-PF ebelisemhlanganweni lo umnumzana Admire Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
Sibone kubandla lethu leZANU-PF umongameli nomabhala wokuqala webandla leZANU-PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli nabantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokheleni ibandla leZANU-PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abalezicoco ekusebenzeleni ibandla leZANU-PF, abantu asisebenze labo okweminyaka ethize. Lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lengqubekela phambili kubandla lezano PF.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akula lutho olutsha olulethwa yizano PF njalo utheka basozeka bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kuthela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, betshaya abantu ukuthi babavotele. Konke lokufanana le rap, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza. Angithi uyamncenga, thina sincenga uZulu ukuthi bahambe lathi. Siyabonga amahlala ezulu, lingatshelwa amanga yize lezi.
Ocubungulezo umbusazwe umnumzana Bekezela Gumbu uthi ibandla lezanu-PF kalilantando kaZulu ngendlela eyiqhube ngayo umhlangano walo.
Noko kutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-one and one vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba upresident futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangelele ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuza kuguqulwa libandla lezanu-PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele isitu 7 nise Harare, ngimele Dorothy Ndlovu.
Inhlanganiso yesayithi izolo yethule ugwalo olumayelana ngombhuqazo weGugurawundi olubhalwe ngabalobi abatshiyeneyo. Isihloko salo sithi Memory and Erasure, Gugurawundi and the Culture of Violence. Ugwalo lolu lwethulwe ekugqitshweni kombuthano oqhutshwe yilinhlanganiso kobulawayo Oyasake Film Festival, lapho kubukiswe khona njalo amafilimu amayelana ngalumbhuqazwe. Sixoxe lomqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi enye yenjongo zabo ngeyokuveza sobala uchuku olwenziwa libutho likaRobert Mugabe ele-5th Brigade yamaThebeleland laseMidlands.
Sesineminyaka emithathu sisebenza phezu kogwalo lolu. Esibona ngani kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeGugurawund lezi zibe documented, ukwenzela ukuthi abantwabethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala, zibe kwazi ukuthi kanti iGugurawund leyi kwakuyini, kwakutheni, kwenzakalani. Libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Nkosi Mpofu loPercy Makombe. Thina besayithi yethu kade sisebenza besiqoqa abantu labesibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo i-publisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama chapters ayi-8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abatshiyeneyo ababhale ama-chapters atshiyeneyo kulabo uMandla Nkosi Mpofu loPercy Makombe ababhale nge-criminalizing ababhale nge-Gugurawund reconciliation and transitional justice in Zimbabwe, kuzothi uCynthia Chingwemnya, yena ubhale Bend Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya loBekezela Gumbo babhala ichapter ethi Gugurawundi Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibongi Nkosi Moyo Mpofu yena ubhale ichapter ekhangelana le sexual violence ethi sexual violence Gugurawundi's public interest. Professor Dion Nkomo umbuso ofuzwayo loSamkele Hadebe ababhale ichapter Dismembering Memory of Genocide Contestations over Palakwe Mass Graves Memorial Site. Ubusani uDr. Busani Maseko loProfessor Dion Nkomo njalo bale chapter ethi Linguistics Dimensions of Gugurawundi in Zimbabwe. Kule chapter lapha nebhalwe nguDr. Bheki Nkosi Jayincube ekhangela ngokuthi kathi bona abe umtateli zindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi segugurawundi. So ichapter yakhe ithi Public Media in Genocide, the Role of the Chronicle during Gugurawundi Genocide in Zimbabwe. Bese sicina ke ngechapter kaJameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi nguJJ obhale ke ekhangelana le personal experience yakhe esingathi survivor story ethiwa khona The Unforgettable Memories.
Luyatsho yini lolu gwalo Ndebele ukuthi udaba lweGugurawundi kumele luphathwe njani, ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo?
Bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu, kodwa ke njoba ngitshilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo, into ezenzakala ngayo, ama legal framework, indlela imedia esebenza ngayo. It's not a prescriptive model, manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakale lokhu sekumele kwenzakale lokhu lalokhu, ngoba sibelieve ukuthi izakhamizi kumbe labo abafected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbe lalabo lokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe. Indaba ze transitional justice ziyahlupha ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa yi one size fits all, njalo isikhathi esiningi abantu abasoze bevumelane ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right, ngalokhu lokhu sibona ku right, kuzatshona kusiba lama contestations even emazweni afana labo South Africa, Gambia, Rwanda, lapho kube lama transitional justice mechanisms khona. Banengi abantu abangathabanga ngempumelo ezaba khona, ngoba bayabefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela ubese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangeleleyo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngomqondisi wenhlanganiso yesite.
Langilela ndwandwe,
langilela,
langilela
ndwandwe,
langilela mshweshwe,
langilela nampalafuge.
Kwezemaphandleni lamhlanje, lanxa izulu selike lana elizweni, izakhamizi kwezinye indawo zeMathebeleland South lokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi, ngoba amadamu engakagcwali. Amanye amadamu la agcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi kuhle amanzi. EGwanda khona abanye lokhe benathisa izifuyo ezikotsho. Intatheli zindaba yeStudio 7, u-Albert Ncube usipha lolu daba.
Owala impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu, ongomunye wabantu abahlaliswa kutsho enkwalini ematshetsheni, uthi damu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masinya lalapho izulu linebuhle. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi. Okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomushi.
Vele nxa lisini izulu lapha alibambi manzi idamu, kufunakala ukukhutshwa kuphele ukuvula idamu lelanaphakathi ukhitshe udaka loluya. Udaka lungaphela amanzi nxalisithi izulu liyana abamba.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini, umnumzana Themenkosi Ndlovu, yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile.
Singawuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincedise usincedise ukudaka edamu ukuthi kuyenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi, ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa.
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanyelo evela kuhulumende.
Inhlanyelo ibingakafiki njengoba sibambelele njengamalunguzeni kwa umlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganofika.
Unkosikazi Karabo Sebato emakoko eGwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kunje kusele kunje sifulile ezikotsho silindele amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sila ngisho ukunatha abantu asikasa kulo luthi emlonyeni ngenxa ukuthi wona amanzi okupheka amukuwabone. Isikotsho sinye nesomhlanganelwa zemalayini amabili inkalakatha zamalayini ingaswelani lula vele lesi sikotsho sibike saba nesidumbu ngeminyaka ephilileyo. Namuhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesidumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi. Abanye baqambaleli ethilethileni lezifuyo zabo sicele kulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emaNdebeleni kuleviki ezivalisa iBed Bridge, Gwanda leNkhwali, lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla. kusenja labafuyi benkomo enkhwali bathi lokho bengabukuthi ubuthongo ngenxa yamasele enkomo. Umnumzana Previous in Love uthi sekumele betshone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zilala egangeni, kumele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathekuseni, emini kumele uzidinge ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama, futhi ukuze ubone ukuthi ngoba abantu bakwanisa ukutshontsha kumele ube seduzane lazo ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezitheneyo zikahulumende ukuthi lapho ezifuye kakhulu inkomo, lokhu bubhahile emhlubulweni okwanda South endaweni zeChanyawugwe eJohn Deep kanye laseNkoma. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi Albert Ncube ngohlelo lwemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana.
La kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Nango umhlonitshwa esixoxa laye lamhlanje. Salibonani, ibizo lami ngumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabona ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye i-discrimination, abanye yindaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe large font textbooks, uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo lo abasafundayo amabhuku alamabala amakhulu ngenxa yokuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama sunhead lama lip balms ale SPF sikhangele yonke iZimbabwe, sinikeza ke umuntu wonke ole albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane wekhensa esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, sababa babeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathekeleke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%. Then obaba ke bebese bethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups, njalo ama offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lohlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu abehamba lomntwana elangeni engamqobisa ngingwane xa ngokuthi engcenye umntwana vele unjalo uzatshintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abazali abacina sebedivosa, sincenge umphakathi ukuthi lawo nxa usizwa ukuthi kule nto yabantu abale-albinism kumbe kulama-workshops, koze la uye kuzwa ukwenzela ukuthi kusasa ungawelwa yinto enjalo awusoze utshaywe luvalo. Uyabe usukwazi, uyabe usu-understandile ukuthi uhamba njani. Njalo siyabe sifundisa futhi ukwenzela ukuthi sicithe ama-cultural beliefs ukuthi ungalala lo muntu ole-albinism uyaphola nxa ulo mkhuhlane. Abanye bathi ungachawula umuntu ole-albinism uyaba le-lucky, abanye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenzisa njani. So we need to end khonokhana, singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye.
Ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidibana lemgoqo ethile?
Umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle. Ama resources wethu malutshwane. Uhulumende uyanceda kancane ebantwaneni ukuthi khona ubafaka kuBIM, but asibo bonke ke abafakwa kuBIM. Abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethele nzima. Ngapha kufuneka amafutha, ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale isikolo, ngapha isikolo sakhona siyabe sikhatshana, ilanga liyatshisa especially emakhaya. Sesisiya ke ku-health, yikho lapho ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngecancer. Abanabazali abasesithiweni singathi bangcono, but emakhaya and njengangapha kucancer, umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dingi betadine kumbe hayi ngama-sunburns ungabohambela ngene, qala nje kungokuyiqhubu nje okuwomileyo uyaqala kudle phakathi. Ungabona sowuphumele phandle, which means phakathi sowuqedane lawo. So mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibhedlela, I think bona amadokotela bethu nxa umuntu ele-albinism engafika engani uloku ngamaqhubu okungani akuzwakali, behle bemkhangele ikhensa yakhe kuhle kuthithwe kungakayikhathando.
Leyo-ke kuyingxoxolo nkosazana Mavela Sithuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela amalungelo abantu abaphila nombala omhlophe, osebenza kunhlanganiso ye-Noble Hands Zimbabwe Trust logatsha lwayo lwe-albinism connect. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kweziphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, nikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Obed Dube imboni. UDube uke wavakatshela eleJelimani lapho abengxuswe khona emcimbini.
He knew me before I was even born. He knows my history and my future. He rescued Israel against Jew and Pharaoh. He has been rescuing and I from telling you the truth. Whatever you promise is no problem. What is honest, truthful and he is a constant keeping God. My God is alive, I shall not fear anyone. Nothing shall separate me from him, because he loves me and you. Like Noah, he always remembers me and favors me like Moses.
Okokuqala ngiyakubingelela mnumzana.
Ngiyaphila mhlobo wami, unjani nawe? Ngibingelele bonke abalaleli nabasakazi bonke.
Praise the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in his mighty heaven. Let everyone that prays praise the Lord. I don't want God to give me wealth, but I want him to give me wisdom like Solomon. I don't want my Lord to give me money to hire bodyguards, but I want him to punish me from evil spirits and also to set me to check and attend me. Because he is a living God, a promise-keeping Lord, he can raise me and you from the dead like Lazarus. God can answer your prayers like what he did to Elijah and Hannah. God can anoint you and hide the desert. He can use me and you like a prophet. My God is alive. He is always there for me and you. I must not be revenge. I live that with righteous anger of God. God takes revenge and praises them together. Oh Lord, teach me to do your will, for you are my God. Which is why I call an Isolo, call an Anamuta, who's a Sarah Ephraim, who's a Sarah Ephraim. Mariwa Zulu, and Mariwa Zulu, and Mariwa Zulu, which is one of the Africa, and he was Sabah. Mariwa Zulu, there's a Maka Nomai. Yalukuma Yalagi, I gave for my Israel. My God is alive. His word is alive and active. Sharper than any double edged sword. He died and behold.
Ungasitshela ukuthi uhambo lwakho lwejelimani lwahamba njani? Ungasichazisela njengamafitshane.
Uhambo lwami lwejelimani lwaba luhle kakhulu, lwaba nezithelo ezinhle kakhulu. Kuningi engakufundayo ngale. Njengomuntu owayeqalisa ukuhamba phesheya kolwandle, umuntu owayejayele i-audience yabantu bangapha kithi e-Africa, e-South Africa lakoSwaziland, ngale ngafika ngabona i-audio entsha. Njalo abantu bangale behlukene labangapha. Indlela owenza ngayo amahlaya langapha kwehlukene kakhulu ngoba bangale abantu labana bayananzelela kakhulu ukuthiwa kusensitive ngolimi lwemzini.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini owakufundayo kwele jelimani khona ngale ngalokhu okwenzayo empilweni yakho?
Engakufundayo ngale ukuthi uma usenza umsebenzi wakho kumele uyenze umsebenzi wakho ngqo, okuthiwa ngesithiwa i-originally. Ngoba abaningi ngapha ngibona ngani senza silandezele amanye amaqembu. Uma sebefuna iqembu bathatha lona liyane liyilo elaziwayo esilizibenzele igama. So kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esenza wenza into eyiyo okuthiwa ngesithiwa into e-original and natural. Yikho abakuqakathekisa kakhulu khona kya. Khona futhi ngakufunda lo ukuthi abantu baseJalimani usiko bayaluqakathekisa kakhulu, bayaluthanda. Thina ngapha kithi amasiko siyalahla, sigijimela amasiko abanye abantu. Bayaluthanda kakhulu isiko njalo bayaliyenza isiko lanamanje.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Ngithi abalaleli bonke labasakazana lesuku oluhle.
Lo-ke ngu-Obed Dube imbongi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilali.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Harare City 1, Wawa 1, Caps United 1, Chigenin 2, FC Platinum 1, Yada 0, Black Rhino 0, Manica Diamonds 0, Kenax 0, Ngezi Platinum 5. I-Highlanders boso Chilamoya yona izanqikilana le-Dynamo Stimbare kusasa. Kuthi iqembu le-FC Platinum lona yilo elithethe inkezo ye-Kasilaga Premier Soccer League ngeviki edluleyo. Siziqhibeke ngembiko yenu elilobe ekhasini lethu le-Facebook kutaba luka Chamisa, Nelson Chamisa, mkhokeli we-Triple C, ohlangane lo mnumzana Julius Malema, owe-EFF wakwele South Africa, izolo bebese Lesotho, lapho bekugcotshwa khona umkhokeli walelo lizwe omutsha. Lithini-ke lina balaleli, siqale sabhala laphana sithe umnumzana Nelson Chamisa uxoxa lo mnumzana Julius Selo Malema emcimbini wokugcotshwa kwenkokheli entsha kwele Lesotho. Langenela-ke lina balaleli, sibone laphana kulobani sikhumbuzo mlalazi uthi wena savelelwa. Kuzoba lo Ndumba Moyo uthi wena Young Progressive African Leaders of Tomorrow. Kuzoba lo mbanike lo ngisikhumbuzo mlalazi njalo uthi ziyafana lezi zinto azikhohlweni. Then kuzoba lo noma Thema Ndebele uyaphendula laphana, uphendula usikhumbuzo uthi wena uvelelwe yini. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.